Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola Mugela, emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 9 ngomabasa 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu namhlanje. Ukudlephana kuyaqhubeka kubandla lezanu PF lanxa omongameli Mgabe ehlala ekhuza. Kambe usakhona na omlalelayo kuleli bandla.
Lokho ukuthi safuna ube alethi edosana nendaba zomsizazwe vile sokumkhulela nje. Yikho nje izinyo abantu bakhe bakuzwane lawo lengasamlandisi.
Ukusilela kwemali kuqhubeka kusiba kubi nanku layo ethunyelwa ngabahlala phandle kwelizwe ngabo MoneyGram lezinye inhlanganiso ingasatholakali.
Abantu abaholela sithi kuzibili namhla kabala mali. Iyathunyezela imali ngabantwana kumbe eBritain kumbe eSouth Africa ikakhulu irandi. Abantu abafuna irandi irandi abalibona.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukudlephana phakathi kwebandla lezanu PF kuyaqhubeka lanxa nje umongameli Robert Mugabe ehlala ekhuza amacwele alwela isikhundla sakhe ukuthi achiyane lalomkhuba. Ngolwesihlanu uMgabe utshele amalunga ezanu PF Central Committee ukuthi ukulwisana kumele kuphele ibandla linzinze. La ngamazwi ahlala ewethula kodwa kukhanya kungela muntu osamlalela. Sibuze olwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni ukuthi kungani.
Umgabe vele kasalalelwa ivini umfazi wakhe sibili amkhiphela imali ukuthi ayemlobola. So vele ayisonto nje emangalisayo ukuthi abantu bakhe kuzani kabasamlaleli ngoba usekhulile, usegugile. So kumele vele aziphumulele ahlale phansi. Lokho ukuthi safuna ukuba alokhu edosana nendaba zomsizazwe vele sokumkhulela nje. Yikho nje izini abantu bakhe bakuzani lawo lengasamlaleli ngoba sekulabanye labo abancane abasebekubonayo bathisa ukuthi sayenze ukuthi ixhegu elinjengomgazi libe lilokhu lisadukisana lendaba zokumbusazi owezimbabwe.
Nxa bengasamesabi sebemdelela ngalindlela, kungani bengamtsheli pho uMgabe ukuthi isokwanele kumele ehle esihlalweni?
UMgabe wathi engena ekubuseni ibizeleli wafaka ekuthiwa yisistimu eyokubona ukuthi zonke into ukuthi zenzakale kumele vele ziqale ngakuyo, yena nguye ophethe intambo zakonke. So abantu bathe ukuthi nje bengamlaleli akuyenzi ngoba bayesaba, bayesabela impilo yabo ngoba bayakwazi ukuthi uMgabe uyavulala, uMgabe uyachathisa abantu. So kukibo nje ukuthi bagcine impilo yabo ngokupretenda ngani bayamlalela kodwa bekwazi nje vele ukuthi hhayi umuntu lo osekhulile kakusamelela ngabe khona ngoba vele umuntu wakhona nje vele kayesabi ukuchitha igazi.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo oluntu. Ukusilela kwemali elizweni sokufike kuzinga elibi nanku lenhlanganiso ezisetshenziswa nguZulu ohlala phandle kwelizwe ukuthumeza imali ekhaya ezifana labomkuru leMoneyGram lazo sezisilela ngemali. Amabhanga amaningi lawo sehlise imali umuntu avunyelwa ukuyithatha ngelanga yaya kumadola angamashumi amathathu kuphela, i-$30. Sixhume umqoqi wenhlelo zebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, unkosikazi Rita Ndlovu.
Ikhuluma yenze abantu abaholela sithi kuzibili namhla kabala mali. Iyathunyezela imali ngabantwana kumbe eBritain kumbe eSouth Africa ikakhulu irandi. Abantu abafuna irandi irandi abalibona. kodwa lithunyelwe South Africa ukuthi imali ithunyelwe iRand ukuthi yahamba komkhulu iRand kalibonakali ukuthi ingalikho. So thina njengebandla sizokudala sikuthi uhulumende yakulokhu esalela phakathi isali elokhu esithi ifuna ukubusa kodwa ilizwe lini. Akunanto obuhlungu njengokubusa lizolandileyo. Njalo futhi abantu beZimbabwe kumele baziwe kamakhwakhwa sisiya kwi-elekthini ethethelela ilandelayo. Ngoba ukuze sihlale singanamali, akunamali, akunanto ekhona vele nokuthi vele ilizwe libuswa njani. Libuswa ngunkulunkulu kuphela okokubusa ilizwe vele kakusekho nkona.
Bona abantu abavotela ibandla lezanu PF uDubo Lunje uMandlovu singathi kalubaphathi yini ukusilela kwemali konke lokho kusilela kwemsebenzi kaba kubona
ukuthi abantu beZimbabwe mina ngiyadingayisela ukuthi zile abantu abanjani. Ngokuthi bobake bona kukhona kodwa sokufika ukhetho ngokuthi babe sebephiwe amarayisi wenkomitho besile lapho besike siyavota ngendlela engayisiyo. Kube kanti mina uhulumende engikwaziyo ngohulumende ukuthi mina kangivoteli kangabe ngivoteli upresident uyafuna ukuthi uzanakekela izizalwane zonke zeZimbabwe. Abantu beZimbabwe bafuna ukufundiswa kakhulu ngokuthi ukuvota kuqakatheke njani lokuthi uyadalisa ivoti yakho ngawuvoti. Kumele uvote uvotele into oyaziyo ukuthi uzahlala kuhle, uzakudla kuhle, uzaba lemali elizweni, kuzaba lemito ezibhedlela, kuzaba lemfundo esezingeni eliphezulu.
Unkosikazi Rita Ndlovu ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Abakhuluma ulimi lwesiNdebele bathukuthele kakhulu ngezipeleza lolulimi ezilotshwe kubi kugwalo lokuhambisa ipasipoti yeZimbabwe. Nanku umzekeliso. Ibala elithi isidindo libhalwe kanje. ISIDHINDO. Isipele esiqondileyo silotshwa kanje. ISIDINDO. UH kakho. Isudio 7 isike yaluphatha kabanzi loludaba eminyakeni emithathu emine edluleyo kodwa akula nguquko esibe khona. Kune ngokulutshwe kubi okumele kulungisiswe ngokuphangisa, kutsho ingcwethi kulimi lwesiNdebele umnumzana George Mkhwanazi.
Indlela isiNdebele sibhalwe ngayo kupasipoti yaseZimbabwe ibonisa ukudelela okukhulu kakhulu okwenziwa nguhulumende waseZimbabwe. Kambe kwenziwa kwini ukuthi iminyaka yonke le 37 years kuqhutshekwe kubhala ulimi olungaqondanga? Abantu bekubeka egcekeni ukuthi akulungiswe kodwa kudonse sonke lesi sikhathi kungalungiswanga. Yikho ke thina njengabantu abakhuluma lolu limi esizigqaja ngalo kangaka ngoba ulimi olumnandi usiphatha kabi ukuthi kuqhubeke. Kungangcono bavele basisuse singabi khona isiNdebele lapho kunokuthi basibhale ngendlela enjengale siyibona lapho. Ukuthi kuze kube manje sithole ukuthi akekho umuntu okubona kuyinto ebalulekileyo ukuthi kulungiswe, sibona sengathi ukukhombisa ukuthi uhulumende waseZimbabwe akababona abantu besiNdebele bengabantu okumele balalelwe. Kanjengoba nje ziziningi izinto eziqondane labantu besiNdebele ezingalungiswanga.
Lolu ludaba esesike saluphatha kabanzi khonapha emsakazweni baba uMkhwanazi kodwa akula tshintsho osolube khona. Ngaze ngakhuluma lamalunga edalela ePhalamende ukubana ayifikise ePhalamende lindaba kodwa akula ngisho lo yedwa owakwenzayo lokho. Umsebenzi wabo ngowani abantu laba? Ayisikho na ukufikisa izifiso zabantu lezi khalazo zabo edalela ePhalamende?
Khona lokhu yiko kusibonisa ukuthi ngesikhathi sokhetho abantu okuyibona esibakhethayo sibathuma ukuthi bayosimela iziphamasu nje abantu abangakwaziyo okubalulekileyo kiwo. Phela asifuni ukuqambelana amanga la. Ngaphandle kokudla into engena esiswini ayikho enye into eqakatheke kakhulu kulobuzwe bakho, ulimi lwakho, ubuntu bakho, isiko lakho. Uma laba bantu bezasuka phakathi kwethu bafike ngale bakhamise badle kuphelele lapho, kodwa bengabe besakhumbula ukuthi bangobani, yiziphi izinto okumele baziphakamise, bazenze kube izinto ezaziwa nguhulumende zilungiswe ngokushesha, kusuke kusimangaza ukuthi bangabantu abanjani.
Umnumzana George Mkhwanazi yingcwethi kulimi lwesiNdebele sixoxela ekwele South Africa. Uhulumende uthi sezaqalisa ukulungisisa umgwaqo oxhumanisa eZimbabwe leSouth Africa ngomngcele weBeit Bridge osuka koBulawayo usiya khona leBeit Bridge. Ikhona eminye imigwaqo esilungisiwe efana losuka edolobheni lePlumtree usiya koBulawayo. Kodwa inkinga yikuthi umgwaqo lo lokhe ugcake kakhulu okwenza kube lula ukuthi izimota zithayane nxa ziphambana. Sixhume umphathintambo obona ngokulungisiswa kwemigwaqo umnumzana Joram Gumbo sambuza ukuthi kungani bengawuqhelisanga umgwaqo lo.
Umgwaqo lo vele eplumduce emthare kawula traffic efanana ne road ye vele Beit Bridge siye Victoria Falls nomi Beit Bridge siye Harare. Yikho njengoba sithina singelazo izimali zokuthi silungise imgwaqo yethu dualization, cela nje ama companies laba abafuna ukuthi bancedisane lathi. So ukubazuza kwethu ngathi bazuza siyabanika ama roads ukuthi bayenze. So kwakathesi the company ezayenza i Beit Bridge idlula emasingo e Harare siye Chirundu. So the next road that you are doing, Ngqokolo vela eBeit Bridge, Westinkson, Gwanda, Bulawayo siye Victoria Falls. Kona sizaphenduka futhi sikangile lo choyo wePlumtree to Mthare. Usitsho njalo ukuvelela ngapha eHarare usiya kuMthare. Sesivele sesiqalisile sesenze dualization from Harare to Goromonzi turn off sisiya ngapha eMthare. Sizuka lapha eHarare sikonde eKwekwe leKadoma sesiqalisile through Norton sisiya ngapha phansi sikonde eGweru naseBulawayo to Mthare to Plumtree rather. Kukhona kuma plans yethu okusihluphayo imali kuphela but sifuna ukuthi senze dualization.
Ingabe la uqhelisa umgwaqo wePlumtree lo laphana uze ulungiswe ngoba iPlumtree lidolobho elingcelelane leBotswana okuthi kubana kulezimota ezinengi ezingena elizweni kumbe eziphumayo ngabe lenza umhlawumbe uhlangothi lunye ngalunye lomgwaqo lwaba lama lane mhlawumbe amabili.
Ngiyavuma mfowethu ngiyavuma ngiyakuzwa but athi yabona ngase siyenza imisebenzi le siyenza ama statistics so siyakwazi ukuthi lapha kule traffic yenje ngapha kule traffic yenje siyakwazi konke konoko but into esihluphayo imali. Okay iBotswana ngiyayibona but Beit Bridge is the busiest port in the whole of Africa and if you want you can say Southern Africa but actually the whole of Africa is a border post. iPlumtree Bulawayo Harare usiya ngapha eMthare yes ngiyakwazi ikho ngikuchekwa nami ukuthi kona we have not ignored ukuthi CNG dualization sesiyenza sisukela ngapha eHarare sesidlula iNorton but silayo iplan ukuthi sifike eKadoma sidlule siye eKwekwe sidlule siye eGweru sidlule siye koBulawayo sisiye eplumtree ngapha sisiya kuEastern area sesidlule eGoromonzi turn off sifuna ukuthi sifike eMarondera sihambe siye ngapha eMacheke sisiya eMthare. So kukhona kuma plans yethu okusihluphayo imali sidinga izimali ukuthi senze konoko.
Umnumzana Joram Gumbo ngomphathintambo obona ngokulungisiswa kwemigwaqo.
Siyalamukela Zulu kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhlanje sixoxa ngamacimbi. Kambe amacimbi aqhakathekeke kanganani empilweni yabantu njalo agcinwa njani ukwenzela ukuthi angaboli phela abantu bangakawadli. Silethetha ngokuthi ke sithole unkosazana Stars Thebe Mate yena oyingcwethi kwezamasiko esintu. Kunjani Ntombi njalo?
Ngiyaphila Duke njani?
Siphile kakhulu sibili kunjani enkaya kodwa?
Enkaya uright.
Awuboni ke ake sikhulume ngamacimbi wakithi lamhlanje. Isinanakazana senkosi esimnandongaza ukubona. So ke nxa sikhuluma ke ngamacimbi kuvele nxa egolo khona mpana kule mcimbi icimbi yangkhona yini okumele yenziwe ukuze angapheli.
Ye, angengento yonke phelile emkhuba yayo ukuze phela imvelo ihlale ikhona. Kanti ke macimbini sasinanzelela ukuthi nxa icimbi lena sevele sekusiyangena phansi alivelaphanjaniswa ngoba liyabe lisenzela ukuhlola amanye ukuthi abuye kuyikuthambanisa ukulithatha selingena phansi ngoba liyabe lesilona liqedisa umkhuba walo wokuba khona. Ngalokho-ke kwakuceliswe nje abantu ukuthi bazigolele nalasahambahambayo lasezihlahleni kodwa malibona ukuthi selithola indawo yalo selifungena selizile ukuliphikisa siyekela lizihambise ukwenzela ukuthi imvelo ungayiphambanisi njengalokho esasizwe nje kuthiwa ungabohamba nyovane uze kuthiwa lokhu ungabo kuhlafuna okuna emasimini imvelo la masiko kwakuqakathekile kele kungalandelwa akulalutho oluphelayo oluyimvelo.
Ye, siyabona njalo ukuthi emacimbi nxa segoliwe kwambana ayafuswa kumbe abanye bapheka bayafaka isawudo kunukana phela yikho kugcina ukudla kwangikhona akusichasisele nje ngamafitshane ukuthi kuvele kwenziwa njani.
Amacimbi afushwa ngendlela ezihlukeneyo ayagolwa abesekhanywa angaqeda ukukhanywa amacimbi abesefaka ethuthwini afuswafuswe nje ethuthini laphana afuswafuswe ethuthini yindlela yokuzama ukuwawomisa engabolanga ukuthi engabolanga lanxa usuwapheka esengumfuswa angazaba yinto engadlekiyo ayafuswafuswa ethuthwini emalahleni khoma sobasumbili wakho selilokhu likhuphe ithuthu lisiyaaa phakathi khuphe ithuthu lisiyawafaka phakathi liwagigaa bese liwakhupha liwachaya. Kanti-ke indlela eyiyo kahle sibili emnandi yayisenziwa ngokhokho bethu bengadahanga kuthi babe lamacimbi amaningi. Okhokho bethu babethatha amacimbi bawakhame nxa sebewakhamile abesephekwa xhwathi athwathe azafakwe lesayiwudi itswayi athi ephohlwe kulitswayanyana asale mnandi avuthe ngemva kwalokho abesechaywe elange awome kuhle nxa njalo kuyisikhathi lesanothiwa ngokule mthethezwanyana akomi kuhle ayathathwa afakwe phezu kwamazenge sokubaswa ngaphansi umlilo ukwenzela ukuthi emazengeni lawana akhathele igoza lomlilo abesesoma kuhle lelo cimbi bakithi ngazi ngaginya amathe
nomalisaleli
mnandi okokuthi
uyaziqumulima isibili
uyaziqumulima isibili ngithwaba kwethu lelo cimbi yilelanelo ukuthi noma ubonde ithwala laphana supho ngulungilungisa i-anyanisi yakho letamatisi laphana lona ulifake phakathi kwamanzi kuphele ulikhudumeza pha ususithuthuthuthi susithi phohle phezu kwesumu yakho laphana supho ngukhanzi khanzinga ususidla Dube akumeleli ukuthi fake amacimbi ngisaye emfuleni ngiyabuya lelo licimbi lokuthi ubaba sumlungiselela phela ukudla kwakhe kwantambama esasisithi izolo ngumdlanqunu badle phelephele silo sungifakele laphana phezu kombheda ezidlela icimbi elingelangalihlabathi ngoba alilathuthu ezangalifuswe ngothuthu lixhwathile laqeda imhlabathi lawomiswa namhlanje seliphonga ukukhudikhudinyezwa sezidlela laphana ubaba eginya amathe kube ngoluthulu
futhi uyazibe siyakhuluma kuze kube ninini kodwa isikhathi sesiphelile sibili valisa uzulu utsho lokuthi icimbi vele liqakathekile kanganani esintwini ngamafitshane kakhulu
icimbi liqakathekile hathi esintwini kuphela kodwa empilweni yomuntu labacubunguli bezempilakahle sebekunanzelele batshela abantu lo mhlaba lozulu ukuthi icimbi yisibungwanyana esimnandi njalo esakha umzimba icimbi liqakatheke kakhulu bathi lilibambe ngokuqakatheka lapho elilibamba khona.
Siyabonga kakhulu-ke nkosazana Stars Thebe Mathe kuna ngapho-ke enkayi ungathinela kusasa mama.
Siyabonga
lo-ke kade kungunkosazana Stars Thebe Mathe ukhona ngale-ke kwele nkayi asihlanganeni ngeviki ezayo singabajabulileyo olivalelisemoyeni uthembo sithemba ukips Dube lilande.
Siyabonga Tshangala kodube ngokusipha uhlelo lwamasiko lokuphila okuhle kwabantu nsuku zonke. Ke ngilifake ezandleni zika Mike Wobe we Studio 7 esethulele uhlelo lwabasakhulayo.
ngikudibana kuhlelo labasakhulayo. Igama lami nguMike Hobe. Namhlanje ngilomunye wabameli abenhlanganiso eNational People's Party, uMnumzana Khulani Ndlovu. Sixoxa ngohlelo lokukhuthaza ontanga ukuthi bangene ngobunengi kumsebenzi wezombusazwe kweZimbabwe. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Lami ngiyajabula ukuba kulolu hlelo lwabantu.
Awungitshele umbono wakho ngohlelo lolu.
Nxa sikhangele okathesi akukacaci kuhle ukuthi abantu abatsha bami ngaphi. Yebo singabantu abatsha siyazama ngendlela zonke ukuthi lathi sibele say kupolitics zethu zalamhlanje. But abadala abakabi nethemba kithi. Uma sikhangela even in all parties akhona abantu abatsha abasancindezelwa kakhulu, ama-voices abo akakanakekelwa kakhulu ukuthi sesingathi ngo-2018 kungaba lutshintsho ebantwini abatsha.
Kuyini okwenza ukuthi utsho lokho? Ngoba sekunenhlanganiso esifana labo sesijikile Thajamuka eziphakamise imibono yabatsha mayelana ngendaba zombusazwe njalo ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu kweZimbabwe.
Abantu abatsha kakhulu, they don't care ukuthi ukuvota kuqhakathekile ukuthi kuba kupolitics kunjani. They believe ukuthi ipolitics yabantu abadala. So ukuthi sibatshintshe babone ukuthi no, ipolitics ngeyabo abantu abatsha. Abantu abadala, they are there to guide them. But khona lokhu kuzothatha isikhathi nyana. Yebo, at this time kuba nemfundiso bakhona ebonisa abantu abatsha ukuqhakathika kokuvota, ukuqhakathika ukuphatheka kupolitics. But awukafika ezingeni lokuthi everyone understands. So kithi kusesenzima sibili. But when you look at South Africa, abantu abanjengabomalema nabombalula bayenze kwaba lula ukuthi abantu abatsha be-South Africa babone kuyinto e-right ukuthi baphatheke to politics, because bayabona ukuthi bona banenge and they can have a say. And lokhu ukuthi abantu abadala bekhontrole iy'ndlu zabo politically, bona bebaningi bekwanti ukuthi bezivotele, bahle bahlakanipha kwakubona kusesemasinya. Thina ngapha ekhaya kusesenzima sibili. Ngoba mama ngathi uyavusa ikhanda uhlenyathele masinya ukuthi ungavusa ikhanda, namfana ungavusa ikhanda uzabona izinto okungamele ngizibone.
Manje kuyini okumele kwenzeke ukuze abadala baqale ukuhlonipha abatsha kwezombusazwe?
Ngingakhangela ezinye ishu kamawarire ubotsha adlula kikho, i-education adlula kiyo, lokubaluleka ngaphume aye ngaphandle aphinde uphendule. I-system leyenzelwa ngurhulumente iyenza kube nzima ukuthi amabisi aphakame, ngoba umuntu owaphakamayo wahle wagqosa ikhanda njengomawarire kathesi kuthule. Yes, he has come back, but into ezayenzakala kiyo akunamunye umuntu ongafuni ukuthi avuse ikhanda kwenzakale kuye.
Sisaphatha udaba mayelana lama-opposition party. Umkhokheli wenu unkosikazi Joyce Mjuru anganqoba ukhangelela ukwenzani ukuze aphakamisa ontanga kwezombusazwe?
UMjuru ngokubona kwami she's trying ngendlela zonke sibili ukuthi asame ukuletha ama-youth entweni ze-politics. Singakhangela even kukhetho lolwazi lukhona obeluseparthini. It was a must ukuthi wonke ama-committees atekhetha kube lama-youth phakathi. It was a must ukuthi ma uthe engumuntu omdala udesithi kumele abe ngumingoti. So ngokubona kwami ngibona ngathi ma engakhethwa kuzabo lo tshintsho olukhulu kakhulu, even i-people abangaphandle abangelandaba le-politics. But mase bebona abantu bethungamela abangama-youth bazabalawo bazafika ukuthi no, let me be part of this, ngoba sebebonile abanye babo abazintanga zabo besenza khona lokhu. I think uzaguqula kakhulu ma engathungamela lezi mbiso.
Hayi Ndlovu, ungathi isikhathi sesidliwe ngumangoyi. Ulasi isiluleko naso kunikeza abatsha abakhangelele ukungena kukhetho?
Mina into engabatshela ukuthi asizame nini madoda, amandla asema-youthini. The power is in us. Singazama ngendlela zonke singama-youth ilizwe leli sizalitshintsha. Akukhathalekile ukuthi uliphi ibandla, ukuliphi uhlangothi lwezepolitics. Into eqakathekileyo ukuthi sibambane singama-youth, sincedisane, siphushe kakhulu, ngoba uma siphushe kakhulu sizabona ukuthi impumela izabandle. But singahlala sigoqa izandla sithi ubani lobani uzakwenza, akula nto ezatshintsha. Ipower ikithi ma-youth, asisebenzeni nzima sicompeni ndawonye, ilizwe leli ngelethu.
Ngiyabonga kakhulu Ndlovu. Bekukuhle ukuba lawe uhlelo.
Hayi, ngiyabonga kakhulu, lami ngijabulile ukuba kuhlelo lolu lwabatsha.
Lolu bekuluhlelo lwabasakhulayo. Ngixoxa loKhulani Ndlovu ongumunye wabameli abenhlanganiso ye-National People's Party.
Siyabonga jahala kithi ngohlelo lwabasakhulayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ye, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Sesike sayiphatha indaba yePasika mfundisi, kodwa lamhlanje asikwazi ukuyibalekela ngoba sezisondele isuku zakhona. Iqakatheke kanganani kumakholwa iPasika?
Isikhathi lesi sePasika isikhathi engathi esiqakatheke kakhulu ukholo lwesiKristu, ngenxa yokuthi vele lona ukholo lwesiKristu lugcile ngaphezu kwayo iPasika. Ingabe iPasika ingekho, ngingathi mina ngabe lesiKristu asikho. Siyakhangela ukuthi iPasika leyi uNkulunkulu waqala waletha umfanekiso wayo, ewuletha ngesikhathi abako-Israyeli beseseyizigqili eGibhithe. Siyabona ukuthi uNkulunkulu wathe bakhulula sokwedlule iminyaka eyi-400 years. Ngobusuku lobo abakhulula khona ngabo, wathe batshela ukuba yileyo laleyo muli ekhona ithathe imvu, ibisibulala imvu leyo, ibisiminta igazi lemvu emnyango. UJesu laye waba yimvu kaNkulunkulu eyabuya emhlabeni yaba ngumhlatshelo. Yena uJesu ngokwakhe ngelanga lePasika yikho lapho aphakamisa khona isinkwa, waphakamisa khona inkezo yewayini, wasesithi kumele umzimba wakhe legazi lakhe lizachithakala ukwenzela ukuthi abantu bakhululeke. Abafundisi bakhe ngaleso sikhathi babengakuzwisisi, kodwa kwathi ngemva sokwenzakele bakhona bezwisisa ukuthi umzimba kaJesu, isinkwa lesana sasimele umzimba kaJesu owadatshulwayo, watshaywa, wadabuka, kwaphuma igazi. IBhayibheli lithi lona kwaphuma igazi kwaze kwagcina kuphuma amanzi, futhi igazi lakhe lonke lase liphelile. Umzimba wakhe waba wadwetshwa, wadwetshwa kokuthi abalobayo abebhayibhelini bonke bathi wathi nxa umkhangele wayevele ngasakhangeleki. Siyakhumbula u-Isaiah 53 lwana ngake ngambala ukuthi bathi isimo sakhe sasesingesomuntu ongakhangelekiyo oyesabisayo. Ngakho ngokwenza konke lokhu uJesu wase wathwala isono somuntu wonke emhlabeni, esaba khona kudala, esaba khona ngesikhathi sakhe, isono esizaba khona phambilini yithi, isono esizaba phambili kuzizukulwane nezizukulwane kuze kufike ukubuya kwakhe uJesu. Akuthwala sonke isono somhlaba phezu kwakhe. Yikho ilizwi likaNkulunkulu esithi kathi, Baba ungitshiyelani na? UNkulunkulu okokuqala esimeni sakhe wafulathela indodana yakhe, wayitshiya ngenxa yokuthi yayisithwele izono zomhlaba wonke. Ngakho siyabona ukuthi uJesu ngokuthola kwakhe izono wasivulela-ke indlela yensindiso. Kuqakatheke kanjani kithi thina? Ngenxa yokuthi kudala kuTestamente elidala amaJuda yiwo wodwa ayekwanisa ukufinyelela uNkulunkulu. Thina sonke sasingabantu bezizwe, sasingakwanisi ukuthi sifinyelela uNkulunkulu, kodwa singananzelela yiwumbhalo uPawulu awuchasisa kwabaseRoma kusiya zonke incwadi zikaPawulu. Kuyabe kuchasisa ukuthi uJesu wavula-ke iveyile ethempelini kwenzela ukuthi ungabe kungubani obiza igama lakhe akwanise ukusindiswa njalo akwanise ukufinyelela uThixo. Ungaseli ukuthi ungumJuda kumbe ungumuntu wesizwe, ungumama kumbe ungubaba. UJesu wavula ithempeli, wavula-ke iveyile yethempeli ukuze wonke umuntu akwanise ukufinyelela kuNkulunkulu ngegazi lakhe. So ukuqakatheka kwePasika lo ukuthi sinanzelela ukufa kukaJesu. Ukuzalwa kukaJesu kwakuqakathekile, kodwa ukufa kwakhe waphutshisa-ke inhloso kaNkulunkulu.
Kuyiphethe mfundisi.
Siyabonga kakhulu ngale iPasika, sifuna ukuthandaza siziletha sizisondeza kuNkulunkulu. Baba, ngegama likaJesu sithandazela abalaleyo, abantwana beZimbabwe labanye abalaleleyo. Uba uNkulunkulu ngalesi sikhathi sePasika sikhumbula ukuchithwa kwegazi likaJesu, ukuba igazi lakhe njengoba ixungulekana lakhala lesithi igazi lakhe libe phezu kwethu, ngabe lingaba phezu kwethu laphezu kwabantwa bethu ngalesi sikhathi, lisikhulule esonweni, lisigezisa ebubini bethu, lilethe ukuxolelwa lokuhlanganiselwa loNkulunkulu. Baba, siyathandaza laba abakhatshana la uNkulunkulu ukuze abadonisela kuwe ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu. Inkosi libusise, ibe lePasika.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi Useni Sibanda. Siletemba libusisekile ngalombhalo. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili inkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.